Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensioni emhlabeni wonke jikelele owe-International Organization of Pensioners Supervisors IOPS Global Forum owenzelwe eVictoria Falls. Lo mhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uZulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephela amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze. Uncube uchasisa kabanzi ngenhlupho ezibhekane labo asebethatha umhlala phansi.
Inani elifika 91% lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika kalibeki esikhwameni imali zokuzilungiselela okuluphala. Yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali okokuthi lanxa sebethe baguga behluleka khona ukuzelaphisa. Loba kunjalo uhulumende uzahlala esengqubeni yokubona ngokunakekelwa kwalaba. Ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi le-African Union ezimayelana lokunanzwa kukaZulu kugoqela lalaba asebekhulile.
Uncube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kweZimbabwe kulolu daba lwamapension sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se-Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uZulu owalahlekelwa imali yakhe ngomnyaka ka-2008 lapho isisinda sedola lelizwe saphenduka saba yize uzathola imfanelo zakhe. Umnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomishini ebona ngezamapensheni e-Insurance and Pensioners Commission, uchasisa ngokusebenza komthetho lo.
From 1 October to the end of December, ama-pension funds kumele bayenze ama-calculations babone ukuthi ubani kumele athole imali, ubani kumele athole imali. So bengabona ukuthi uzwani kumele simnike imali, sebeletha ku-IPEC ilist yakhona ama-compensation plans ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi uright yini abakuyenzileyo, bakakulethe kuhle yini. So thina siyabe sile 1 month ukuthi sikhangele khonokho, then singabona ukuthi hayi abakuyenzileyo kuright, akula problem, bengaproceed ukuthi babhadale. I-pension fund iyabe sikhangelele ukuthi ibhadale within 30 days.
Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi ngumfelokazi unkosikazi Regina Khumalo weWange. Yena owashonelwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2012 esebenzela inkampani yeZimbabwe Grain Bag. Uthi loba walungisa amaphepha ukuba asale ethatha iziginqo lezi, kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayisela mali.
Imali engayishiswa lapho was 1,000. Azange futhi baphindule enike enye imali. Ngithe sithi ngihamba babethenza behola ngemva ngenyanga ngithe sithi ngihamba bathi ayikho.
Umhlelokazi lo uthi ulokudideka ngalokhu, engeza ukuba kakwazi ukuthi imali ingangena umswenya nje kungabi indaba zalutho.
Into kwakhona lathi akusiphathi njengabantu ababe abesisehlupheni angitho ususwela nokuthi ubambe ngaphi vela sila ngokubamba. Imali le ayimele ukuncedwa ayisaphumi sokuthiwa yisekho njani, ingasekho njani, ayisekho njani, mina ngingakahle.
Ingcweti ecubungula ngezwamalungelo kaZulu umnumzana esincube ekunhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo, uthi wokwenza iningi lingabi lamapensheni kuleli simo sobuyanga abaphakathi kwaso ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Bonke nje abantu abadala ngokuba mdala bele mali ayizuzayo, yikho kuzakwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo, ngendlela elungileyo, hayi lokho esikubonayo. Kanti-ke futhi kuyadingeka ukuthi ngiswe into le isibona njalo nje yokuthi imali yabantu bayayifaka emabhenki ivuke kusasa ingasela manje siphelile, kumbe uhulumende seyithethe seyebile, kumbe siyebiwe ngamabhenki njengalokho sike sakubona emuva le.
Abe Insurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manenge kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo, ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli eyaphandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyo kampani besithi baningi iholo labo eselaba yize. Loba kunjalo bathi uhlupho ababhekane lalo njalo yikuba ezinye izisebenzi kazisondele kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo, besithi kunje bahlezi phezu kwezigidi zemali ezingabikwayo. lokhu kuzuzelelwe ngumsekeli kanobhala welemeli kakuhlangothi lwezisebenzi umnumzana Ali Khawa othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandeleli amankampani abawasebenzela besesebatsha ukuze bethole imali zabo ngokugcweleyo. Lo mhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entrenching Retirement Security in a Challenging World, ubukhangelela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abasebenza beku-informal sector ukuze labo bathole inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezabagcina kwelakusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abahlamini.